Soko izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 31 Ncwabakazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim Inc Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza ukuthi yathenga njani amabhasi kusetshenziswa inkampani kaMnumzana Gula Dagwirey.
Njengoba iZupco ibithenga amabhasi ngemali eningi kakhulu, bekumele iye kuthenda ichasise ukuthi ibifuna amabhasi anjani njalo ayabe elungiswe njani.
Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebheju likaZulu iphawule ilitshe lesikhumbuzo sabanyamalaliswa ngesikhathi segugurawundi izolo esilobela.
So lapho ngokunjalo sihambile esilobela ngoba esilobela kungenye yezindawo ezilabantu abatshontshwayo.
Ukwaliswa kwabafundi lababalisi beGeno University of Technology abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 ukungena kuleli college izolo sokuphehle imbono ethiyeneyo.
Akufanelanga kube khona umuntu oncitshwa imfundo kumbe umsebenzi ngoba engahlatshwanga. Kumele zonke izinto zenzwe ngomthetho. Ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Nxa ukhona uhambisana namalungelo abantu yini?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwandaba inkampani yezindaba iZim Inc Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza ukuthi yathenga njani amabhasi kusetshenziswa inkampani kaMnumzana Gula Dagwirey. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawks lithi iZim Inc ibambane lenhlanganiso elwisa inkohlakalo eTransparency International ekukhwezeni lolu daba emthethwandaba. Umhleli wephephandaba leZimbabwe Independent uNkosazana Faith Zaba uthi vasa lolu daba emthethwandaba ngemva kokutshelwa ngabaphathimtambo bakahulumende ukuthi abazi ukuthi amabhasi la angamakhulu ambalwa hathengwa njani, ngoba kulobufakazi bokuthi ibhasi inye yathengwa ngamadola azinkulungwane ezingamachumi afika phose isithupha $58,000, kodwa iZupco yona yawathenga kulinkampani ngamadola adlula amakhulu amabili $212,962 ibhasi inye kusetshenziswa inkampani ethiwa Landela Investment ekaMnumzana Gula Dagwirey. Uhulumende wetheswa icala lokungethulelanga uZulu ithenda yokuthenga amabhasi la njengalokhu okufunwa ngumthetho. Ukuze sizwe ukuthi udaba lwamathenda okuthenga impahla kahulumende luhanjiswa njani, sixoxe lengcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera.
Ngathi mina kule mthetho emibili uhulumende okumele ayilandele nxa kuyukuthi uyenze i-public procurement. I-public procurement nxa siyikhangele singayichazisa njengokusebenzisa izimali zabantu ukuthenga angaba ngama-goods kumbe ngama-services azasetshenziswa ngabantu. I-public procurement yenziwa ngohulumende kumbe ama-parastatals kumbe ama-departments aphansi kwama ministries ohulumende. Imithetho okumele bayilandele yi-Public Finance Management Act eka 2009 le-Public Procurement Disposal Act eka 2018. Iyo echasisa ukuthi uhulumende nxa ufuna ukuthi athenge kumbe asebenzise imali ethize uyakwenza njani. Nxa kuyukuthi imali yangkhona iningi kakhulu uhulumende kumele aye kutenda. Sokusitsho ukuthi kumele axwayise abantu kumbe amakhampani through advertisement ukuthi bayafuna ukuthi bathenge lokhu nalokhuya ababekufuna njalo bakhangela ukuthi izinto zangikhona zingawa malini ulokuningi futhi okumele bakwenze belandela imithetho leyo
nxa sikhangela udaba lwezupco singathi inkampani le yayimele iyenze njani
njengoba izupco ibithenga amabhasi ngemali eningi kakhulu bekumele iye kuthenda ichasise ukuthi ibifuna amabhasi anjani njalo ayabe lungiswe njani lokunye okutechnical okusemthethweni kumbe okuse public procurement and the disposal act so ngokubona kwami ithenda leyo kayizange yaziswe abantu abazange bekwazi ukuthi bekule tender njalo ikhampani eyanikwa le tender yothi ithenga amabhasi layo iwumele ibisatisfye amanye ama-requirements asemthethweni akuzange kuchasiswe kumbe waziswe abantu ukuthi ikhampani le yalandela yini yonke imithetho yalapha eZimbabwe so izupho kumele iphume egcekeni ichasise ukuthi ikhampani le abayinika ithenda ithenga amabhasi kumbe amakhampani anikwa ithenda le ayasatisfye yini kumbe ayalandela yini wonke okufunakala imithetho le public procurement and disposal act
ungasitshela ukuthi indaba yona le yamathenda kungani ihlala ikhulunywa ngayo
ongakhangelisisa uzabona ukuthi ulamathuba amaningi awenkohlakalo undaba lezi ezamathenda ngoba ama companies anjengedrugs enelise ukuthi aqile iprocess bahle banikwa ithenda inkalakatha yethenda ukuthi bathengise into lezi ezimpila kahle ama personal protection equipment bethengisela uhulumende ngemali ephezulu kakhulu so kumele uhulumende aphume egcekeni njalo achasise ukuthi iprocess ihamba kanjani
umnumzana Masimba kutshela ingcwethi kwezomnotho ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ebhejwe likaZulu iphawule ilitshe lesikhumbuzo sabanyamalaliswa ngesikhathi segugurawundi izolo esilobela. Inhlanganiso ithi ithethe lelinyathelo izolo ngoba bekulilanga lokunanza ukucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele. Sixoxe nomkhokheli wenhlanganiso ye ibhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo saqala ngumbuza ukuthi bahambe njani
sihambile sihambe kahle kakhulu esilobela kuhlelo oda sisiya lwenza olokukhumbula abatshontshwayo esilobela besiyekhumbula abatshontshwayo ngoba namhlanje bekulilanga umhlaba wonke okukhumbula abantu abatshontshwayo okuthiwa enforced disappear victims of enforced International Day of Victims of Enforced Disappearance. So lathi ngokunjalo sihambile esilobela ngoba esilobela kungenye yezindawo ezilabantu abatshontshwayo and masikhangele ilabantu abanengi yiyo indawo elabantu abanengi abatshontshwayo ngelanga elilodwa. Njalo isilobela ungayikhangela isenkabazwe inkabazwe eyindawo engekhoyo kunkulumo ezikhona ezenziwayo phakathi kwalophethilizwe lezinduna so mbona ngazathi kuqakathekile ukuthi abantu benkabazwe labo benike ilizwe
lizaqhubeka na lisenza uhlelo lonalolo lilalo kwezinye izigaba zelizwe njalo ungasitshela ukuthi likhangelele ukwenza nini
sizaqhubeka sizenza lezi le imhlangano lokufaka amatshe ngoba siya kukhola ukuthi amatshe ayingxenye yesikhumbuzo abantu abakhona ngale ilitshe ngelabo yibo kuzithi belikhangele so bavumile bathe namhlanje balala belilindile so mbona ngazathi thina sisihambile sayo alibisela okuyinto esayenzayo kumnako phelileyo so sokukuba abantu labantu benzayo
ngobani abahlonitshwa kade bekhona embuthanweni lo
hlonitshwa odabe khona sibe lomhlonitshwa omele ubulawayo umama uNomvula Mguni lo senator uPhugeni uPhukeni uKalvan Phukeni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umkhokheli wenhlanganiso ye ibhejo likaZulu. Ukuhaliswa kwabafundi nababalisi beChino University of Technology abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ukungena kuleli koleji izolo sokuphehle imbono etshiyeneyo, abanye besithi lokhu akukho emthethweni. Kodwa abanye bathi inyathelo leli lilungile ngoba lijonge ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Isikhulumeli saleli koleji umnumzana Dabera Msekiwa utshelele umsakazo ukuthi bathethe leli nyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulesi sikolo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Akufanelanga ukuthi kube labantu abaphoqelela ukuthi bahlabe bahlatshwa amajekiseni bengakangeni emsebenzini kumbe bengakayi esikolo. Akufanelanga kube khona umuntu oncitshwa imfundo kumbe umsebenzi ngoba engahlatshwanga. Kumele zonke izinto zenzwe ngomthetho. Ukhona yini umthetho otsho kanjalo? Nxa ukhona uhambisana namalungelo abantu yini njengalokhu bewaphikwe yi-constitution? Nxa kunjalo kube lo mbuzo futhi othi lokho kwenzakala uhambisana namalungelo abantu njengalokhu kulotshiwe ezivumelaneni zomhlaba ngaphansi kwe-United Nations? Into enkulu kumele senze into ezisemthethweni, senze izinto ezifaneleyo, senze izinto ezihlonipha amalungelo abantu. Kanti ke phezu kwalokho kumele kube khona lapho okuthiwa khona abantu bahlatshwa khona abe khona lawo majekiseni. Kodwa kwamanje amajekiseni ayashota, abantu bayahamba kulezo ndawo baphenduke bengahlatshwanga. Kubi-ke ukuthi ubususithi abantu abangene behlatshiwe bonke wona usazi ukuthi amajekiseni ayashota, kayasilela. Kanti ke abantu bafuna ukuqhubeka befunda besebenza. Akuqale kube khona konke bese singikhona ke sibone ukuthi singatshaya imithetho etsho kanjalo.
Udaba lezCTU ubona luphathwa njani inkantolo?
Nxa kuzalandelwa umthetho indlela uhulumende uzachithwa, ngokuba umthetho ucacile vele ukuthi kakufanelanga kube lesinqumo esithathwa nguhulumende esingagunyazwanga ngumthetho, esingavunywanga ngumthetho. Kumele sibe yilokho okuthiwa i-law abiding society. Isisekelo sombuso i-constitution sifuna uhulumende enze kuphela izinto ezivunyelwe ngumthetho, ezigunyazwe ngumthetho. Ngakho-ke kuzamela kuveze kamhlophe ukuthi yiwuphi umthetho asebenza ngawo evimbela abantu ukuthi bangene emsebenzini kumbe bangene ezikolo. Nxa ungekho lowo mthetho ohambisana njalo le-constitution namalungelo abantu, abantu kuzamele baye ezikolo, baye emsebenzini bengahlatshwanga, kungakhathalekile ukuthi uhulumende uthini. Ngokuba ukusebenza ngumthetho ukhona yini umthetho otsho kanjalo, hambisana namalungelo abantu yini, hambisana le-constitution yini, yikho kuzabe kukhangelwe umthetho wandaba.
Amanani abantu ababanjwa yi-COVID kulezi insuku kanye lababhubhayo aphansi. Kodwa njengoba sokuvulwe izikolo, singabona ekhwela yini kumbe alakho ukuqhubeka esehla?
Yebo, asengaqansa amanani abantu abahlaselwa ngumkhuhlane kumbe igciwane le-coronavirus kumbe abafa ngenxa yalo ngokuvulwa kwezikolo. Kanti ke njalo kusangeyangenzeki khona lokho, kusiya ngokuthi isimo sakhona sinjani. Akwazakali isikhathi singakabikho ukuthi ubone ukuthi kambe kungahamba ngayiphi indlela. Into enkulu yikuthi kuthathwe zonke izinqumo, kwenziwe zonke izinto ezokuzivikela, ama-mask, i-social distancing, kusanitizer, abantu bavikeleke ngendlela efaneleyo. Ithuba lokuthi abantu bahlaselwe kakhulu nxa ngabe sebehlangana ezikolo bebaningi liba phezulu. Ngakho-ke kumele kuthathwe amanyathelo azavikela abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abalitshumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalikhulu namachumi amane 143 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kubikwa kulabantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili lambili 22,092 abahlatshwe ijekiseni yakuqala e-COVID-19, okulinani eliphezulu lanxa lilingene lamanani awalezi nsuku.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Ukumunde isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi abazali bakhala ngokukhwezwa kwembadalo yama-school fees kuyona lithemu ngesilinganiso samachumi amathathu lantathu ekhulwini 33% emele ibhadalwe kathesi ekuvulweni kwezikolo ezivulwe kuyona le iviki. Iphephandaba leChronicle lithi amatitshala asefundiswa ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngohulumende. Leli phephandaba lithi sokulamatitshala adlula isilinganiso esingamachumi ayisithupha lantathu, 63% asebefundiswe indlela zokuzivikela ekumemethekisini zokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sibingelele, sibingelele ku Studio 7, siyabingelela ku Studio 7. Yeah. Liyakhuluma kithi uMosi Lakongoba. Bengikesibuze nje ukuthi kahle kahle vele zona induna zingena kuphi nendawo into yemediation yombhuqazwe ngoba induna zona azimelanga zitholakale sizibandakanya neqembu thizeni ngoba ziphatha wonke umuntu ngaba ngwaliphi iqembu kodwa bayamphatha. So ngalokho into enzakala layo kubalekile ukuthi bazi ukuthi umsebenzi wabo yini bengahambi beqhambukela kuyonke into. So into ebalulekileyo ukuthi bazi ukuthi kumele benze njani, bemele abantu ngokulingana ngokufana ngendlela eqondile. Manje bona inkinga yenduna seyisuke icabanga ukuthi uma kuthiwa uyinduna automatically usukuzana. No, akusebenzi kanjalo. You are not a ZANU member, you are a nduna. Yeah, into kumele babe yazi yona leyo nto. Siyabonga.
Oh, sanibonani, sanibonani ku Studio 7. Bafakazi bethu abahle, basakazi bethu elisinakekelayo kunye nabalaleli bonke baka Studio 7 esizweni sikamthwakazi. Okhulumayo ke umdala uKhumalo ngilani gwe egoli bakwethu. Engingakho lapha yisicelo kuma political parties akhona esizweni sikamthwakazi. Isicelo enginaso kuma political parties ngesokuthi kungangenani ukuthi ama political parties asemadegeleleni akenze i-alliance yokuthi abambane, abambanise nabantu bawo la ababavotelayo. Ngichaza ukuthi mina njengoba kwaba ne-alliance eyayikhona ngoTshamisa lamsekela lenza i-alliance, kwatholakala sele ukuthi uTshamisa iyamhlula leyo alliance, akakhoni ukuthi awine ngayo alliance. Salani ke senisenza eyeni alliance eqondane nani? Nibambane nina amaphathini wonke ayezweni lakithi ngapha, nibambane elinye alliance. Engichaza ukuthi mina wonke amaphathi kusukusela kwizaphu phakazi Republic, owelismeni, omakhuphe, beshi kaZulu, wonke amaphathi abe ne-alliance yemadebeleni bese nikhetha umuntu oyi-one ozonihola, especially umuntu ofana nomqondisi moyo, limnike i-chance alihole. Ke sibone ukuthi ma liwine wonke amasithi angapha ezweni lakamthwakazi, igxathu elingalithatha lisuka lapho lingaba yiliphi? Ngoba kuyabusikubonile ukuthi alliance eniyenzayo nihlangane namashona ayisebenzi. Uzamile uTshamisa ukwenza i-alliance nabantu, wathengisa abantu, wafaka amandla akhe emadolobheni amakhulu, kuthi emaphandleni kwezindawo wangafaka even ama-candidates, ngisho even nama-agents okubheka ama-elections ukuthi ahamba kahle yini. Izami yazenzela uthi nama esiye court ayekhothi esazi ukuthi yena uzodliwa. Cela bo-welshman wamakhuphi akele hlikeni ngapha eHarare bize ngapha ekhaya ke lizoncedisana libone ukuthi yini isombululo esingaba khona ke lizwele abantu bakini bayahlupheka lokho lididiza le labomonzolo labotshamisa into ezingasisiphambili ake nihlanganiseni amakhanda nize ekhaya ke kuboniswane nje ukuthi uma kusiyafika u2023 nani ke lenzi into ezokwenza umthwakazi ujabule ningenza ukuthi umthwakazi uhlala ukhala izikhathi zonke nikhona ningabaholi kube ngathi hayi alikho ningazifaka ihlazo ake nizameni kwenza nani into ezojabulisa abantu ngiyabonga kakhulu
ngiyabingelela kubasakazi bakastudio 7 kanye nabalaleli so umbuzo wami ukuthi babagawule i-background umnangagwa njengoba siyazi nguye owayenzayo wayenza ngendlela eqondileyo yini na ma umnangagwa ethini induna maziphathele indaba leyi umbulalo usesaziwa yini na wena babagawule uthini njengoba khona phana echolocho kwendawo nabokapane abantu babethathwa besiyacula kutshiswa abantu kutshiswa abantu bakithi abangenacala wena uthini konke lokho uthi uright yini umnangagwa ngendlela ayenza ngakhona umnangagwa usevumile yini ukuthi ngobulala abantu so it means thina kumele sibenefite ngemali or sibenefite ngani umnangagwa ethi nduna maziphathele lolu hlelo kumele sibenefite ngokufa kwabantu bakithi yini wena babagawule uthini ngendaba efana naleyi induna yakhona uyicebisane njengoba wona uthi umnangagwa ungubaba owenza izinto eziqondileyo wena uthini enduneni yakho ufuna ukuzwa kuwe njengoba usekela umnangagwa ngale ndlela
salibonani salibonani kustudio 7 linjani lonke ngiyalibingelela labangekho kustudio 7 kodwa abalalela kustudio 7 bingelela bonke abasakazi bakastudio 7 lapha mina nginesicelo sokuthi ke lingibalele nami lelokhozini audio yami nangiyidlala phela lapha ndandikubuza i-ZCTU ukuthi kathi i-ZCTU isafana yini yakuqala kumbe silomehluko ngoba nani i-ZCTU yabotswangirayi yayisebenza isenza umsebenzi le yabo Jafet Moyo asiboni nokuthi benzani ngabona ngokubona kwami nomba nabasuthisa izikhwama zabo le muli yabo akusei i-ZCTU emela abantu ngoba manje ngikhuluma kumanje abantu abaningi emisebenzini akula mali abayiholayo kwakusazakala kuqala ukuthi ngoJuni kuba le-increment kathe sakula even bathuli bahlezi baphelela ekuthini bakhuluma kuphela kustudio 7 nakumaradio kodwa ukuthi benze abenzima kambe bona ma bengezwa njani kuseselomuntu kuyibo abahola i-10,000 kusiya ku-15,000 RTGS imali engeke ize iyenelise khona ukubhadala irenti ayibhadali lutho nje iyona igrocery ibasket lokuzina ayithengi beza njani bona kuyabajabulisa ngoba bona basutha bahlezi esihlalweni abameli bantu bameli imuli zabo ngiyabonga
sanibonani 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 nonke baphathi kohlelo estudio 7 injani ngifisa impilo enhle kini bafowethu nonke nje ngohlelo lwenu eliphethe oluhle kangaka okhulumayo uRishinyoni ngwaselupane endinimbili wathi kuwathi 7 nami ngithi ke ngike ngibeke umbono ngosuku lwalamhlanje ikakhulu ngifuna ukukhuluma ngodaba lukapresident ngohambo lwakhe ezofika kobulawayo efika ekhuluma lezinduna ngomsebenzi azipha wona izinduna mina ngibona ngathi nje upresident waye yena enesifiso sokuzofika kobulawayo kodwa engalala udaba lokuthi yini into ongafika ayikhulume kobulawayo wasefika nje umuntu omdala waphaphalaza wakhuluma nje into eseceleni ukuthi ebantwini abalomqondo ababonayo vele kufana nokuthi akakhuluma ngalutho ayikho into ayikhulumayo lapho angazi ke kulaba abavalekile amehlo mhlawumbe bathi wakhuluma mina ngesingami ngedwa upresident kufana nokuthi ayikho into ayikhulumayo kufana nokuthi nje wayengekho ngoba lento leyo wafika wayikhuluma lapho angeke izisebenze yisho la kancane ngiyathanda ngezisebenzi ene makuyukuthi yena afuna isebenzi uzodala uqhekeko ebantwini basemathebheleleni kukati ke uqhekeko lukhona ebantwini basemathebheleleni lebantwini basemashona manje sefuna ukuthi manje uzoba loqhekeko futhi ebantwini basemathebheleleni besizwe sisodwa so kusala ukuthi akakabuyele ayohlala phansi nethimba lakhe lwayenalo ayocabangisisa kahle ukuthi lo mdaba angathatha ngayiphi indlela ngoba abantu abaningi abavele bengababulali babulala abantu abaningi basemajele akaze sizwa even ngosuku olulodwa kuthiwa usebhuku loba induna ithonisa icala lokubulawa kwabantu akaze kwenzeke lokho angazi loba sokumthetho omusha obekiwe angazi ke lapho mhlawumbe uyaqala kodwa hayi mina ngesingami ngibona ngathi upresident akakhuluma ngalutho akenzanga lutho lutho 0% ke le yothwa i 0% wehluleka ukubona into uvulile amehlo kodwa uhlule ukuyibona ifambo yakho yikho kwenzekile lapho kodwa ke ozwileyo uyabe uzwile ngiyabonga kakhulu zintuna zakithi vulana amehlo lingabi ngamapiki namafosholo kalokhu ngeni kalo umnangagwa lo ngoba uzolishiya enkingeni
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umbuthano wezamabhizimusi lokuzithokozisa owezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika oweZim Expo uzenziwa ekupheleni kwayonale isonto edolobheni leDallas esigabeni seTexas. Lumbuthano kawenziwanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Umhlabeleli olodumo uSandra Ndebele ngomunye wabaculi abane abazali bazisa uZulu bevela eZimbabwe. Sixoxe lomunye wabaqoqa lumbuthano umnumzana Quiet Ncube ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Okwakhathesi siphonguthi ngesiphangiphangi iviki ephelileyo nje saphonguhlanga nasathi bakethi abantu sebediniwe ngokugqiza emakhaya kunganjani ukuthi ke senze enye nje into abantu bangacitshisa izungu iZim Expo ke izabe khona kuyona iviki esilandelayo impela viki elandelayo ngoSeptember 3 September 3 September 4 5 and 6 sizabe siseDallas eTexas sizabe sihlangene lelinye iqhula elithiwa yi-CFI ngiyabeze church labo babe belenhlangano yabo khonapho siyabe sindawonye yikho ke sihlobo zami ezithandekayo laba bengenelisa zamani ukuthi lilubhekise eDallas ngesonto ntambama eDallas ziyabe ziduma kuyabe kufiwa kuthunquthula izani sizazama ngamandla ethu wonke ukuthi abantu bananzelele ngenxa yomkhuhlane lo igcikane eselisithwalise gadalala ngalidlela
sizwa kuthiwa linxuse abavela eZimbabwe ukuthi bazolibazisa abantu emdlalweni lo liqiniso yini njalo bangaki abavela eZimbabwe ukuzohlabela
sizame ukunxusa abahlabeleli abadumileyo kakhulu eZimbabwe bane kuzabe kulo Toki Vibes kube sokusiza njalo uJazz Signal ngabe Harare labo bese kusithi le kobulawayo sinxuse intombi yakwaNdebele uSandra Ndebele odumileyo emathebelele leZimbabwe yonke ababangaka bangamaziyo uyeza nje laye uza becula lo mzo 7 yibo labo abane esibanxusileyo sebephumelele ukuthola amaphepho okuhamba uToki Vibes uJazz Signal uSandra Ndebele lo mzo 7 bekuleli jaka njalo elidumileyo kakhulu eZansi Africa elibizwa ngokuthiwa nguprofessor uprofessor ubesiza amaphepha akaphuzile ukuthi athole kuyabe kuthunqa uthule ozani ke lizebethwa ngumoya zihlobo zami igcikane leli selenza ukuthi umhlaba wonke jilekelele akusela into abangayenza abakasayi ndawo besithi nje abantu kabake babuye bazobethwa ngumoya bejabula kudliwa kusuthwa, kuculwa, kugidwa, kuchichimbwa. Ngiyabonga.
Umnumzana Quiet Ncube ngomunye wabaqoqa umbuthano weZim Expo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Inkampani yamabhasi eZupco isihanjiswe emthethwanindaba inkampani yezindaba iZim In Publishers ukuthi ibanjwe ngamandla ukuveza imininingwane yokuthengwa kwamabhasi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo nguChris Gande.